udaba lukaJingono sibili udaba oluveza okusegcekeni isimo sikahulumende lo esinaye esikhathini lesisukuso ukuthi uhulumende lo uzimisele njengandlela ziphi ezokuthi avimbe indlela zonke ezokuthi uZulu akhulume kumbe asebenzise umthetho ukuthi aveze konke okwenzakalayo okukhwehlakeleyo okwenziwa nguhulumende. Singakhangela udaba lukaJingono olokuncitshwa ibheli lolu liyadanisa njalo liyamangalisa ukuthi icala lakhe alethiswa yilicala elokuthi kuthiwa wahamba uTwitter ayikhuluma lokhu akukhulumayo okuyikho kuthiwa wayesevimbisa amapholisa omsebenzi wawo. Kodwa singakhangela abantu abafana labo Rushwaya ababanjwa sebefuna ukufohla airport le 6 kg zegold baphiwa ibhelo kabazange nje balala nje okwamalanga amaningi enkantolo njalo kabazange bafakwa izankosi enyaweni lasezandleni. Kodwa lo ongelacala nje elikhulu kangako nguye osehlukumezwa nguye osencitshwa ibhelo okwamalanga ambalwa. Kutshengisa nje ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho ukuncindezela abantu njalo uhulumende lo unesimo lesi singayithi uvindictive okokuthi ufuna ukuthi avimbe uZulu indlela zonke ezokuthi uZulu akhululeke njalo atshengisele ukungathabi kwakhe kulokho okwenzakala okwenziwa nguhulumeni.
Yena uJingono uthi akufelayo ikuveza imisebenzi yenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Ye, liqiniso sivile ukubotshwa kwakhe akulani lokho kokuthi kuthiwa kufuna kulandela umthetho kodwa ngokokufuna ukumhlukumeza ngoba sonke siyazi ukuthi uJingono waveza udaba lwe-corruption olwalisenziwa ngabanye abantu ababekuhulumende njalo nemoli kamkhokheli weZimbabwe ngesikhathi se-COVID kwaze kwagcina sokubangelwa ukuthi kuze kugcine kuxotshwa omunye wakhona umsebenzi. Lokhu kwakungayinto engafunakala ukuthi uhulumende ayenze. Sonke siyazi nje ukuthi icala lifelayo njalo uhulumende usebenzisa umthetho ukuthi amhlukumezele udaba elokuthi wavezelani indaba ye-corruption eyayihlanganisela umntwana kapresident phakathi. Yilicala lakhe kuphela selifelayo lelo.